Baba Moya kusitshela ukuthi sokulama bandla amangaki asetshengisele ukuthi afuna ukungena kukhetho.
Owakathi asinaqiniso njengecommission ukuthi mangaki afuna ukungena kukhetho. Kodwa esingakutsho ukuthi sokulama bandla esingathi thina asesitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107. So kutsho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhonjesa bonke kutho ukuthi kungaba le 107 cases or 107 parties eziyabe zikhonjesta. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njenge-commission lapho esibiza khona amabandla awezombangazwe eZimbabwe ajayele ukubuya ngobuningi bawo wona lamanabe engiwachoyo abo-8 90 states khangela okwayizolo abe-107. So kusho ukuthi i-democracy yethu iyakhula, abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile abakuthengisela uZulu weZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So nxa sikhangela-ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ngithi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi kangako, i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kutho ukuthi angabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi bawo. Kodwa esingakutsho ukuthi from i-experience yethu eminyaka eminyaka yikuthi loba nje amabandla ejala ukuba maningi kwakuthi nxa sokufika kukhetho, nxa sokucontesta i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayehla aye phansi. Abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidate acontestayo for i-presidential. Abaningi bayabe bekhona esenelisa ukuthi bacontest-e ukuthi babe ngama-members of parliament, abanye becontest-e ukuthi babe ngamakhansila. Asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate. Amanye sasewabona itebheke amanye ama-parties, kodwa ngapha ngaphansi ku-House of Assembly akukhansili, yikho abajayele ukungqakilana ngobuningi babo. I-ballot paper lakhona lijayele ukuthi libe ngelilide kakhulu. Njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokhu okuthiwa i-harmonized elections, okutho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ehlanganisiwe emathathu. I-election eyokukhetha umongameli welizwe ile-ballot paper yalo, kuzobuya i-election eyokukhetha i-House of Assembly ile-ballot paper yalo, kuye sekubuya i-election eyokukhetha okhansila ile-ballot yabo. I-ballot yakhona iya ingani ibanje kusukela ku-presidential ikhule isiya ku-member of parliament ibe isikhulisisa ngapha isiya kukhansila. Sibone ngathi kungaba njalo lakathesi kuphelezayo lokho.
Ye, siyezwa njalo ukuthi kule bandla okuthiwa i-National Patriotic Front elingani lilobudlelwane lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, siyabona ukuthi selinikile amaphepha, sebelinikile amaphepha ukuthi bangene kukhetho. Akusitshele kancane ukuthi babisenini njalo liwavumile yini amaphepha ukuthi kumele bangene.
Emalangeni mhlawumbe amathathu amane adlulileyo ba-apply labo basibhalele amaphepha besitshele ukuthi balibandla elezombangazwe. Incwadi yakhona nxa ngisizwa ibisayinwe ujaha wakojelas Moharire lo ndoda lo kuthiwa ngu-Brigadier General Mdingiri layo besitsho ukuthi sebelibandla elikhona elifisa ukukhontesta i-election. Iyamukele incwadi yakhona ngenxa yokuthi thina eZimbabwe umthetho wethu awutsho ukuthi kube le-party erejistwayo. I-party iyakwazisa nje kuphela ukuthi thina sesikhona, sitholakala endaweni enje, kwese ukuthi nxa sokufikela ngalo khetho ele-nomination ebesifaka amaphepha abo labo ukuthi babe-nominated. Sivalile lathi emaphepheni ukuthi leli bandla lingabe lilibandla elisekelwa mhlawumbe ngulo wayengumongameli welizwe. Thina kithi akulani ukuthi ibandla lisekelwa mbani, awulani ukuthi likhokhelwa ngani, awulani ukuthi lilobani phakathi kule membership. Yithi thina esikwenzayo kuphela ukuthi sithathe amaphepha akhona esiwabhalelweyo kuphela, sazi nje ukuthi kule mabandla anje, ngoba thina singonompembe, sitshaya kuphela impembe, sitshayela wonke amabandla lawo adlalayo, singakhethi uhlangothi, singakhethi umhlobo, singakhethi ukuthi bakhuluma ulimi olunjani.